Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 15 kuzivandlela 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli emasoni mnangagwa uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezifundisa uzulu ngenhlelo zokuvota zisetshenziswa izitha. Kodwa inhlanganiso lezi ziyawasola amazwi kamnangagwa zisithi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa lazo. Iqembu leZimbabwe Warriors likhanya seliphelelwe ngumphako kumidlalo yeAfrica Cup of Nations. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa namuhla uchodoze inhlanganiso ezizimeleyo eziphatheke kumsebenzi wokufundisa uzulu ngezokhetho esithi zisetshenziswa ngamazwe ayizitha zeZimbabwe alenjongo embi. Kodwa inhlanganiso lezi zithi amazwi la aveza sobala ukuthi uhulumende weZanu PF ulwa lazo. Kubika uMavis Gama.
Umnangagwa wethule amazwi la emhlanganweni weZanu PF Politburo oqhutshelwe eHarare namhla. Uthe inhlanganiso ezizimeleyo lezi zisetshenziswa ngamazwe azonda ibandla lakhe afuna liphume embusweni. Ngokunjalo umnangagwa ukhuthaze amalunga eZanu PF ukuthi lawo aphatheke kunhlelo zokufundisa lokukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota njalo bavotele leli bandla, hatshi ukuthembela kunhlanganiso ezizimeleyo.
Kumele sihlakaniphe kakhulu sizikhaphele lezo nhlanganiso ezisebenza zizimele kanye lamaqembu azimeleyo bona aphitheke kwenze ukuqhubekisela phambili okufunwa ngabanyindezeli bethu bona abelokhu besafuna ukuqhubekela phambili besinyindezela.
Abenhlanganiso ezizimeleyo bona bathi baphatheke kubi ngamazwi kamnangagwa la njalo bathi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa labo. Bathi sokukhanya mgceke ukuthi ngokubumba imithetho efana lowe Patriotic Bill kanye lowe Private Voluntary Organizations Bill, uhulumende kamnangagwa uzama ukuvala inhlanganiso zabo. Umgcini sihlalo wenhlanganiso ye Harare Metropolitan Residents Forum umnumzana Mavela Sikhumalo uthi ayabethusa amazwi kamnangagwa.
Siyadana kakhulu lokumangala njalo ukwesaba amazwi aphiwe ngumongameli welizwe uMnangagwa ekhuluma lePolitburo yebandla leZanu PF. Kodwa akukho vele umuntu lapha ofuna ukuthi ilizwe lethu leli lithwe selibanjwa njalo ngama-imperialist kumbe ngama-colonialist.
Ukhumalo uthi amazwi kaMnangagwa la alakho ukubadalela inkinga eziningi.
Nxa sikhangele indaba yamavoti le siyabona ukuthi indaba ele interest yomuntu wonke, noma yikho ukuqalela khona indaba ze-development ku-voting system ukuthi ukhetha ubani ukuthi akumelele, abe ngikhansela, abe ngu-MP kumbe u-senator kumbe umongameli uyabe umthanda, yikho vele khonapho ukuqalisa khona i-development. So le yindaba esile interest enkulu layo njengama-CSOs, hathi ukuthi thina sibiza abantu bephandle, hayi, le yindaba elokwenza ngamazibabwenzi.
UMnangagwa yena oqale ikhefu lakhe lomnyaka izolo utshele amalunga ePolitburo njalo ukuthi ekhankase eqinile ukuze leli bandla linqobe kuma-by-elections azakwenziwa mhla ka-26 ngoMbimbitho kanye lakukhetho lwelizwe lonke ngomnyaka ozayo. Kodwa amanye amabandla aphikisayo athi ngaphandle kokuqilibezela ibandla leZanu PF alingeke linqobe kulezinketho. Lanxa uMnangagwa engaziqambanga ngamagama, Inhlanganiso eziqhuba imfundiso ephathelane lezokhetho zigoqela eyezesni, iEkhaya Vote 2023, iProject Vote 263 lezinye ezijiyeneyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
I-United Nations ithi umkhuhlane we-COVID-19 ubangele ukuthi abesifazana emhlabeni jikelele balahlekelwe yimisebenzi ngobunengi ukwedlula obaba. Kugwalo elwethu leizolo phansi kwesihloko esithi World Economic Situation Prospects, iUnited Nations ithi njalo lanxa amathuba emisebenzi esevuleka emazweni achiyeneyo, abesifazana kabawatholi njalo lawa mathuba. Sixoxelo somabhizimusi unkosikazi Deborah Mukasa othi ngempela leli liqiniso.
Noma nje kathesi uhulumende sebesithi amathuba kumele silinganiswe kanye kanye labobaba, uzathola ukuthi vele khona khwana kwakuvele kusekwadeni ukuthi ubaba lo ubaba kalingani lomuntu wesifazana. Sihlala vele silamathuba aphansi, sikhangelelwa phansi. Then isibese sikhangela futhi ivini lakhathesi kwezinye indawo imikhuba, ngathi iculture yethu esisebenzisayo thina njengabomama labobaba, befind ukuthi thina vele omama sikhangelelwa phansi. Ikothola ivini lakumabhizimisi ethu, thina omama sikhangelelwa phansi, siba lamabhizimisi angathuthukiyo. Okunye njalo kukhona nje ukuyeyiswa ukuthi umuntu ongumama vele kuyini angakwenza. Uzathola ukuthi ivini noma sisiyadinga ukuthi siya-aplaya ukuthi sibe lamabhizimisi, ukuthi siya-aplaya ukuthi sibe lezindawo zethu kumbeni ezokuthi sihlale, uzathola amathuba angikhona aba nganeno kulabo baba. Noma nje uhulumende wethu ngamazwe ngamazwe bezwama nje ukuthi bekulungisise ukuthi kukhanye kuphumelela ukuthi silinganiswe emathubeni. Uzathola ukuthi ivini lokuthi ngithole indawo maybe ngathi isitendi sokuwakha kumbe isitendi sokuthengisela, izinto ezifunekayo khonapho zisuka zingibitshayelele phansi mina njengomuntu owesifazana. Ngisuke ngingasakwenelisi konke okuyabe kufuneka, so amathuba angikhona ngigcina sengaswela.
Kuyini elifuna kwenziwe okungaliphakamisa?
Uhulumende wethu sicela ukuthi kananzelele ukuthi omama yibo ama breadwinners, kananzelele ukuthi omama bangabantu njengabantu, kakunanzelelwe njalo lobuntu bukamama. Nxa ngikhuluma njalo ngikhuluma ngokuthi kakunanzelelwe omama ukuthi ngabantu lobuntu babomama, ngikhulumela ukuthi endaweni zenotho, endaweni zamabhizimisi, endaweni zokufunda, endaweni zokusebenza, kakube lama phepha akhangelewe kakhulu ayenza ukuthi omama bebe lamalungelo abo agcweleyo. Kungabi ukukhuluma nje, kungabi i-talk show kuphela, kube le ndawo ezikhangelisiswa futhi njalo ukuthi omama bathola yini amalungelo abo njengabomama njengezisebenzi. Kukhangelisiswe kakhulu uhulumende efake omama ezikhundleni ezinye ezithize ezizabayenza ukuthi omama bebe njani, bebe kungabe izindawo kuphela ezikhangeliswa kuphela ukuthi omama. Ufind ukuthi even lakhona phezimbabwe nxa singakhangela even politically, ufind ukuthi omama iningi langkhona baba ngama-deputy. Ngisengikhulumela even emsebenzini nxa ukuthi baqatshiwe, uzathola kuyukuthi u-director welokuzeni wenhlanganiso ngubaba, kube sokusithi umsekeli wakhe kube sokusiba ngumama. Kakukhangelisiswe konke khona lokhu even lathi lapho esisebenza khona, kakukhangelisisa ukuthi omama labo kababe phezulu.
Unkosikazi Deborah Mukasa ngusomabhizimusi wakoBulawayo. Kubhubhe abantu abalitshumi lasithupha 16 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abedlula amakhulu amahlanu 553 belomkhuhlane lo. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala bangu 6447 kuthi abahlatshwe esibili bangu 8306. Abahlatshwe esithathu bona bangu 2520. Inani labaphethwe yilomkhuhlane sikhuluma nje lehlela yaku 15,406 ngemva kokusila kwabedlula inkulungwane 1,685 izolo. Asebefile bonke sebephezu kwenkulungwane ezinhlanu 5,238. Kwezemaphandleni lamhlanje izakhamizi ezansi emaNdebeleni zikhala ngokuthi izulu elinengi libuyele emikhuhlane etshiyeneyo esiqede izifuyo zazo ikakhulu inkomo. Zithi kazenelisi ukuthenga imithi yokuhlaba kumbe ukunathisa izifuyo lezi ngoba idula kakhulu. Walbert Ncube usipha lolu daba.
Umnumzana Vusankalo isakhamuse kungwe kwanda South uthi bakhathazekile ngezifuyo zabo.
Sibona izifuyo ezifana lamadonki ngani ziyasurvive, kodwa hayi inkomo nje abantu bathwele nzima. Asazi kumbe abaningi bathi ukuhluma lokhu, kodwa ukuthi kuyabe kumele uma ungabiza laba abancedayo ama-vetinary bathi khona kufuneka inkomo zihlatshwe ngoba ezinye ziyavuvuka inyawo, zibonakala ngokuvuvuka, ezinye ziyavuvuka lapha ngaphansi lapha umphimbo lo.
Uthi ukudula kwemithi okwelapha inkomo kudala ukuthi kube nzima kuzakhamizi ukuthi zithengele imithi ukuze laphisa lapho zigula.
Kodwa inkinga esihlangana layo leyo ukuthi hayi imithi yakhona ayisathengeki. Uma uthi uyethenga ngale bafuna i-US dollar, ekubeni thina ngapha imali ezitholakalayo ngama-RTGS. So hey, hayi abantu bathwele nzima inkomo kakhulu. Imikhuhlane yonke leyo bathi kuyabe kumele ukuthi isihlatshwe, and ma usithi uyabuza hayi iprice yakhona hayi nge-US dollar lakhona.
Umnumzana Dennis Moore isakhamuzi ka-Ward 5 eNandeni eGwanda North uthi labo babhekane lo dubo olufanayo.
Kuhlala usihlupha kakhulu lapha enyandeni i-foot rot le-lumpskin. Hayi inkomo sizihlaselile kakhulu kakhulu i-foot rot le-lumpskin. Angazi ukuthi abantu bangancedakala kanjani. Hayi ngoba inkomo eziningi ziyakhula, hayi imkhaza lemkhaza tibhanzima inkomo. Khathesi ngalesikhathi inkomo ezidide, but hayi tibhagoqo. Ngibona yikho ukukhozela imkhuhlane le especially i-foot rot le. Babuya nje bezositshela ukuthi hayi vikelani thengani imithi lithi. Sikhohla ukuthi abantu asifanani, abanye bakwanisa ukuthola abazithengile, abanye siyehluleka ngabantu abasebenzi.
Umnumzana Finish Ncube wamatobo uthi abafuyi benkomo kumele behlale bezilungiselele.
Fanele ma ungumlimi umfuyi unanzelele ukuthi uyazama imithi yonke yokuvikela izifuyo. Ma uvele ulelihlo elikhangela kabanzi phambilini uyabona ukuthi kuyatsho ukuthi kuzaba kubi, imikhuhlane izaba khona, izibawu zizaba ziningi. Fanele silungiselele ukuthi sibone ukuthi siyadinga amavasini wonke okuhlaba umkhono le anthrax.
Umnumzana Miklas Ndlovu ongukansila kaward 13 eGaranyemba ude esigabeni sakhe sebehlanganisa imali bathenga imithi bebaningi. Umqondiso gathi olunakekela izifuyo olwe-vetinary umnumzana Joseph Nika uthi lanxa zikhona inkomo ezihlaselwe yimkhuhlane ugatsha lwakhe luzimisele ukulwisana lale mkhuhlane ngoba lile dibhi eleneleyo. Nake nekwafa inkomo ezedlula inkulungwane ezilithumi 12,503 ngenxa yemkhuhlane edala yimkhaza. Izakhamizi zikhuthaza ukuthi zingadli inyama yenkomo ezifeleyo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Ngiyalibingelela labalaleli, ngibonge njalo ukunxuswa kuleyi iprogram ukuthi ngizoxoxisana lani. Igama lami nginguSifiso Ndlovu Akbeto Walker, ngiyifama kodwa professionally nga trainer as a mental health nurse e UK. Namhlanje ngikhuluma lapha kulelo hlelo ngimele i organization okuthiwa yibulawayo Global Consortium encedisa abantu abahlala emazweni kodwa befisa uku-investa ekhaya, befisa ukufaka imali kuma-businesses ekhaya. Ngimele njalo i-cooperative yabo mama, omama abafuya inkomo for breeding. I-cooperative leyi kuthiwa yizibane, yikho ke lokho engingathi ngizaxoxa ngakho kulolu hlelo.
Unhlelo zokulima kuyini kahle kahle elikwenzayo njalo kuyaphumelela na ngalesi sikhathi se-COVID-19?
Labo abalahlekelwe imisebenzi bazibone labo sebelezifiso zokuthi bangene ku-farming. Mina ngithole ama-inquiries amaningi ebantwini abafisa ukuthi bangene kuhlelo lokulima, kuhlelo lwe-farming kumbe uhlelo lokufuya izifuyo ezinjengenkomo, imbuzi, ingulube, lenkukhu. Eduzela lapha engihlala khona kulo mama layo oqalise i-business yama-seedlings eyadini yakhe. And as we all know, ama-seedlings awathathi indawo enkulu. But there was a very huge demand. Ama-seedling houses esiwaziyo, esiwajayeleyo, abesehluleka ukuthi athi meet the demand. Abantu sebengena ku-farming, sebengena ku-market gardening, i-horticulture le ama-vegetables. Ngike ngathinta njalo nge-business okuthiwa yibulawayo Global Consortium. I-project yokuqala esiyiqalileyo lapha ekhaya eMathabeleland ibe ngiyokufuya imbuzi. Yi-business elama-opportunities amaningi, opportunities for export. IZimbabwe ayilazo imbuzi ezenelisa ukusuthisa i-demand locally. Yikho okusibambelelayo, okusibisela emuva in terms of uku-exploita i-export market. Sikubone kufanele ukuthi sincedisane, siphathisane labanye abantu, lamanye ama-businesses ukubana sonke singene ku-business yokufuya imbuzi. Yiyo indlela esingakwanisa khona ukuthi sithi meet i-local demand but also meet the demand of the export market. Umnyaka lo uthe uqalisa, ibulawayo Global Consortium ibambane leBulembe Farm, leBrethren in Christ Church ukubana sincede ama-youth abatsha labomama ukubana bangene ku-apprenticeship program e-6 months ukuthi bafundele ukufuya imbuzi. Ama-apprentices lawa ngaqeda i-apprenticeship program yabo kufanele babuyele lapho abavela khona emakhaya abo bayefundisa abanye i-community yabo ukufuya kwabo imbuzi kube yi-business, kube yi-commercial business. Okunye okuncedayo yikuthi vele generally ku-farming abantu basebenza phandle. And as we know, umkhuhlane lo awuzwanani lokuthi abantu babe phakathi ezindlini, baminyane ezindlini. Abalaleli abafisa ukuthi labo baqale i-business yembuzi kumbe i-business yokufuya inkomo, ngiyabakhuthaza ukuthi bakhululeke bangidinge ku-Facebook nguSifiso Akbetoka, kumbe badinge iBulembe Farm bangithola khonapho ku-Facebook, kumbe badinge iBulawayo Global Consortium lakho bangithola khonapho ku-Facebook. Ngikhululekile ukuphendula imibuzo abantu ababengabe belayo.
Lapho lizwe unkosikazi Sifiso Ndlovu Akbetoka, ongumlimisi njalo oyingcwethi kwezempilakahle ekhangele ezomkhuhlane wengqondo. Besixoxa laye ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo olufanayo. Lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Singene kuhlelo liphuma lendaba. Thank you.
lichona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zamazwe ezwekazi leAfrika ezihlala kwele South Africa eAfrica Diaspora Forum ilizwe leSouth Africa libikwa libophe izizalwane zeZimbabwe ezingamakhulu ambalwa ebeziye ekhaya ukuyadlala ikhefu leKhisimusi lokhu kuvamile iminyaka yonke kodwa wona lo umnyaka kubikwa bebaningi kakhulu ababotshwayo kuleminye iminyaka ngasitshela ukuthi ngombono wakho ubona ungani iziphathamandla zakwele South Africa zingaba ziqinisa na isandla ukubopha abavela eZimbabwe bengena ngokungekho emthethweni ukumbe into ejayelekileyo njengalesi sikhathi
ukubusha kwabantu ngalesi sikhathi sonyaka ababuya kwele seZimbabwe kuyona into entsha kodwa siyazi ukuthi ngazo ngayonke iminyaka iziphathamandla zijwayele ukulinda emgwaqweni lo osubiza ngo-N1 osuke e-Beit Bridge ukuze zibophe abantu abeza ngokungekho emthethweni kanti kuyaqhubeka naphakathi konyaka nakhona sisazi ukuthi lo nyaka baye bathanda ukukhononda kakhulu besho ukuthi abebutho laseZimbabwe bayadedela abantu bangene ngokungekho emthethweni ngokunjalo sibona sengathi baye bathanda ukuthi baqinise izinga lokuvimba abantu abangena ngokungekho emthethweni ngoba kuyindaba esegudwini ngalesi sikhathi
bona ababotshwayo baningi kakhulu yini nxa siqathanisa lezinye insuku kumbe leminye iminyaka edluleyo
izibalo azijwayelekanga ukuthi sizazi ngokuphelele kodwa siyabona sengathi ngoba kuye kwavela izithombe zabantu ingoba zabantu bevinjiwe emngceleni kwela seZimbabwe naseSouth Africa kubuka sengathi bathanda ukuba baningi kanti ke siyazi ukuthi lokhu kuvele kwabasobala ukuthi kukhulunywe kakhulu ngenxa yokuthi udaba lama-ZDP lona njalo udaba oluhamba phambili ngokuthi abantu beZimbabwe sibonakala sengathi abasafunakali kuleli lizwe kungakho kubukeka ngathi lonyaka izibalo ziye zakhushwa zakhomba ukuningi kakhulu babantu
lona udaba lwama-permit esike sezwa ukubana lulakho ukusiwa emthethwandaba njalo kungayisibo labo esizwa ukuthi abake baluhambisa kukhona yini okwenzakalayo ngalolo ludaba lwama-permit
udaba lwamaphemithi lona lusesenokukhuluma okuningi kakhulu njalo kuningi okwenzakalayo ngoba sithola ukuthi kunenhlanganiso ezamalungelo loluntu eziningi ezithanda ukuthinte kakulo zifisa ukuthi zithole ukuthi kungaba nesombululo na ikakhulukazi uma kubheka uzalwane zeZimbabwe lezi ebezisebenzisa lawa amaphemithi abe angawoxolo kumbe alawa abe enikezwe abantu ngokubona nangamandla kangqongqosho wezangaphakathi sibona ukuthi yebo kuyaqhubeka lolu daba kubonakala sengathi kulonyaka kuzoba nenkantolo mhlawumbe amacala ambalo azesiwe enkantolo ukuthi abhekane nalolu daba olokuthi abantu bamazepho abazukuphinda bavuselelelwe amaphemithi wabo
lo ke bekungumnumzana Vusumuzi Sibanda umgcini sihlalo wenhlanganiso elwela izizalwane zamanye amazwe awezwekazi leAfrika ezihlala kwele South Africa Africa Diaspora Forum ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilale
siyabonga Chris zemidlalo asefiphele amathuba eqembu leZimbabwe Warriors awukuthi liqhubekele phambili kumidlalo yeAfrica Cup of Nations esaqhubeka kwele Cameroon kulandela ukunqotshwa kwalo ngele Malawi nge-2-1 izolo ukuze iZimbabwe iye phambili kuhlandla lamaqembu alithumela sithupha kumele inqobe igini ngemiklomelo eminengi injalo iMalawi layo kumele inqotshe okuzwayo okuyinto ingcwethi ezithi ayisoze yenzeke. Sibuze enye yalezincwethi umuzi wethu Hadebe ukuthi kahle kahle udubo lweZimbabwe lungaphi.
Kasifaki imali eningi ekutheni sithuthukise abafana besasebancane. Kubuye njalo kube lohlupho lokubana asila lokhu esingathi ngama-structures acacileyo ayenguqu ukubana kube lula ukubana sikhethe abadlali bethu. Sisuka sikhethe abadlali bethu kungathi sesijahlile. Kungakho-ke kuqakathekile ukubana inhlanganiso yeZIFA ilungise ama-structures azayenelisa ukubana kube le junior development, njalo kube nje le ndlela lokhu esingakuthi yi-system yokubana sikhethe abadlali abangamela isizwe, singazakhethe abadlali besizwe sesingathi sesijahlile. Lokhu yikho-ke esiyandise ukubana sikubone kusenzakala. Sibonile njalo ukuxotshwa kukaJoey Antipas onguye owayeqalise ukuqeqesha iqembu lesizwe. Siqalisa ukubana silungiselele ukuya AFCON, wakhitshwa-ke ukuba ngu-national team. Mbona lakho lokhu kwasi affecta kakhulu. Kuzokuza laye futhi uloga laye waxotshwa. Sokungena-ke uMapeza ngezinye zezinto ezisuka zihluphe. Sikhuluma nje wakathesi inhlanganiso yeZIFA isuspendiwe i-SRC ngolunye udaba okumele belilungise. Sikhangelele kwela kusasa.
Umuzi wethu Hadebe yingcwethi kwezemidlalo. Sixoxela ekobulawayo. Kweminye imidlalo ebikhona izolo, iSenegal leGini sibe ngotshikilo bhanqa 0-0. IMorocco inqobe iComoros nge-2-0. Kwathi iGabon leGhana zaba ngotshikilo bhanqa 1-1. Namuhla sisiya emoyeni, iNigeria ibikhokhela iSudan nge-2-0 kumdlalo obuku-half time. IGuinea-Bissau le-Egypt lazo zizadlala namuhla. Imidlalo ye-Africa Cup of Nations le ilezibaya eziyisithupha, njalo kusibaya sakuqala uGroup 1 iCameroon yiyo ehlezi esiqongweni ilandelwa yiBurkina Faso. KuGroup B lapho kuleZimbabwe khona, iGuinea yiyo ekhokhelayo ilandelwa yiSenegal. IZimbabwe ihleli emsileni. KuGroup C kukhokhela iMorocco ilandelwa yiGabon. KuGroup D iNigeria yiyo ehamba phambili ilandelwa yiGuinea-Bissau. KuGroup E iIvory Coast yiyo ehlezi esiqongweni ilandelwa yiAlgeria, kuthi kuGroup F kukhokhela iGambia ilandelwa yiMali. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi inhlanganiso ezizimeleyo ezifundisa uzulu ngenhlelo zokuvota zisetshenziswa yizitha. Kodwa inhlanganiso lezi ziyawasola amazwi kaMnangagwa zisithi aveza sobala ukuthi uhulumende ulwa laso. Iqembu leZimbabwe Warriors likhanya seliphelelwe ngumphako kumidlalo yeAfrica Cup of Nations. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa njalo kusasa khonapha kumsakazo wenu ngo-7:30. Yimi uNtungami Linkomo, libe lobusuku obuhle.